I-Intra National Trade Fair le sikhalibane bukhona eSouth Africa kungama opportunities amahle kumbe kungumkhumbulo omuhle okuba na amanye lamanye amazwe ikakhulu lapha eAfrika agudlane ancedisane ukuba nathengiselane ukwenzela ukuthi bavusele iminotho yabo. Ngokunjalo ke sikhayela ukuthi i-Afrika layo iveze emazweni angaphetsheya ukuba nalabo bayenelise ukuba lo mbukiso omuhle bathengiselane bathuthukise amazwe abo. Lathi khona beZimbabwe sihle iqiniso lokuthi singathatha la mathuba ukubana sifunde kwabanye ngoba injongo yokufundisana ukuthi sifunde kwamanye amazwe bona beza njani. La makhampani eZimbabwe lawo ahamba ayefunda kwamanye amakhampani ayekhona be-Afrika ayenza kuhle asemazweni ayenza kuhle ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi bevelale bazame ukuthuthukisa umnotho wezelizwe. Bese sikhanga lohulumende futhi ukuthi layo lo mlando ukuthi abazayo bemele khona ngale bayithola izifundo ezinhle zokubana baphathise ukuthuthukisa komnotho ngoba sikhuluma kanje kathi eqinisweni ukuthi eZimbabwe umnotho wethu ufile uphansi kangaka, indasihambi kuhle, unemployment rate phezulu, amakhampani amaningi asebenzi. Anala ama-opportunities ama-trade fair iwancedayo ukuthi azame ukulungisa zena ezihlupho esilazo lokuthi senze sifundela kwabanye abantu kubana benza njani lokuphuma lamapholisi amahle singayakopa kwamanye amazwe. Kungumbukiso omuhle lo ozabuya e-South Africa okufanele ulungiselelwe sibili ngamazwe wonke ikakhulu lathi khona beZimbabwe.
Imizamo yonke le eyenziwayo lakho konke okukhulunywayo kuwona lowo mbukiso we-trade fair kuzaletha yini inguquko elizweni kwezomnotho?
Siyananzela futhi ukuthi la mazwe abuyile ezobukisa inamba zakhona ziyehlile. Well, kungumkhankaso omuhle ukuthi abantu bathole ama-opportunities okubana kube lokuthenga lokuthengiselana. Kodwa-ke uhlupho ukuthi nje lathi njengelizwe izinto zazisimelanga kuhle ezomnotho welizwe okuzatsho ukuthi besikhayela ukuthi nxa amakhampani ehlakaniphile lohulumende njalo ngokufananayo leli thuba balithathe balisebenzise kakhulu ukuthi babone ukuthi bayadinga bathole ukuthi ama-investors ikakhulu nxa sesikhangela ngapha kuluhlu lokusebenza. Thina nje-ZTU silohlupho olukhulu lokuthi amakhampani ikakhulu koBulawayo avalile leZimbabwe amanye asebenze kuhle ngenxa yezomnotho welizwe. Engxebe zokufanele ukuthi uhulumende laye athathe i-advantage eyalumbukiso abe sesenza okuthiwa ngama-policies angamemezela azenza ukubana abantu kumbe amanye amazwe abayezoyi-investa ikakhulu ehlonipha amalungelo abantu. Yikho okukhangeleleyo khona khwana ukuthi ahloniphe amalungelo abantu. Ngokwenza njalo siyakukhola ukuthi kungenza ukuthi amazwe abuye azoyi-investa, kodwa nxa kungabanga njalo kuba nzima ukuthi amazwe abuye azoyi-investa. So ke sikhangele ukuthi sibone ukuthi ilizwe ikakhulu amakhampani angathatha i-advantage yokuba nabukise impahla zabo kwenzela ukuthi ngemva kwalokho enxeba angathengelwa ngamanye amakhampani angaphandle kwelizwe bazame ukuphila labo ukubana bathuthukise lo mnotho.